So we see card descend about VOA in Debele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo kwezihamba phambili kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 velo mkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada amabhasi lemitshofa. Ibandla lezano PF lithi lithola usekelo olunengi kwabatsha abagoqela besifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezine 4031 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya ku-4718. Ugatsha lwezempilakahle luthi abaphethwe yilumkhuhlane sikhuluma nje isebe 11,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela icoronavirus izolo njalo bangu 14,334. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,587. Ukukhwela kwenani labatholakala belomkhuhlane lo kuza ngesikhathi uhulumende esithi abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada izimota ezithwala uzulu ezigoqela amakhombi lamabhasi. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wabaphathi ntambo izolo. Lanxa engatshongo ukuthi umlayo lo uzaqala ukusebenza nini, uMutswangwa uthe siyeza isikhathi. Wengeze wathi uhulumende uzasungula indawo zokuhlabela uzulu lijekiseni ezilindweni zamabhasi ukwenzela labo abalokhe bengakahlatshwa abayabe befuna ukugada. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba. Njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayikeneli wonke umuntu. Ngalokho ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kadibe le mithi yakhona ayikeneli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho kugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuka emalokitshini abanjwe ngama-ward angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo wonke umuntu lapha ade gadela khona kuthiwe uzahlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifaka umzekeliso, nxa ngimisa umtshova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili, kambe ukuthi lapho emisa khona umtshova kungabe kulo muntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini kumbe lezo zindawo kuyazo zindawo indawo nje ezisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama-terminus lawa nje avamileyo lapho kuma khona uzukho laba abagada ama-onda fithi bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini kumbe kulo muntu omelele ukuthi ama-onda fithi achibilika lapha bese bahlaba yini konke leyo yimizamo esibona ngazani kuthiwa iyisifiso esihle kodwa kunxa sesibuya-ke phansi ku-ground kungaba nzima ukuthi i-implimente kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu nxa sikhuluma ngokugadelwa khona nxa sisedorobheni sisuke emalokitshini siyemalokitshini zindawo ezijiyeneyo kakhulu kuzahamba njani umuntu ophansi ecawuna jena letsholotsho umuntu ophansi kosikhobokhobo umuntu ophansi le etshelanyemba kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindileyo ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonti bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba thina sibona ngazani kuthiwa-ke konke lokho yizifiso ezinhle kodwa-ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kwe-16 lengu-17 lona luhamba njani liyababona yini behlatshwa
Uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama-A-level yiba bangazani kuthiwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa bayafika-ke abezempilakahle babacele ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethizi yabe ikhethiwe luhlelo oluqhubekayo abafundi kungani kuthiwa balwemukela kuhle kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angikakubonisisi ukuthi kuhamba njani ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokitshini kodwa sezingingakunanzelela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumende olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagete laba abantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level uhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazafikelela luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi kuqhubekele phambili labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele omicron lo osengenile elizweni kukhanya ngazani kuthiwa uyi-silent assassin ubulala ethule njalo esikhathini esiningi kuthiwa ungabona uzubona izibonakaliso zangikhona uvele uyabusulimele emzimbeni yikho-ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe labanye abadala balokhu bethandabuza ukuhlaba kabahlabe ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalists Association ithi iyathokoza ngokulahlwa kwamacala okuphehla uDlakela abesetheswa intatheli izindaba uHopewell Chingono. Amacala la achithwe inkantolo ye-High Court kuthange isithi abatshutshisi behlulekile ukuvesa ukuthi uChingono wephula uphi umthetho lokuthi wakwenza ngandlela bani. Sixoxele umkhokheli walinhlanganiso uLeo Munende.
Njengenhlanganiso thina sithi vele uHopewell wayengela ecala kwakuyikudlalisa isikhathi kwakuyikumethusela lokwethusela abanye lokwethusela ezinye intatheli izindaba ezingabe zilombono ofana lowakhe babengafuni sikukhiphe babengafuni sikubhale babengafuni sikukhulume yikho lokho kwakusenzakala kuHopewell Chingono idale lenze into elunge kakhulu kodwa lalo idale liphuze kakhulu ngoba udaba lolu solilomnyaka lenyanga phezulu lukhonale lungenziwanga lutho
Likhala ngokuhlukuluzwa kodwa uhulumende uthi intatheli izindaba sezisebenza zikhululekile ngoba soweyesula imithetho efana le-IPA lephosa. Ungathini ngalokho?
Ukukhitshwa kwemithetho efana le-IPA akutsho lutho. Ungakhayelanga thesi lesiselo sombuso esiqine kakhulu. Esingathi thina sigcina amalungelo wonke sikhuthaza uhulumende ukuthi sihloniphe amalungelo ethu wonke kodwa akwenzwa lokho so ukuthi umthetho wakho kumbe iselo sinjani awuncedi ngoba esibonayo ukuthi amapolisa lamasoja awasasebenzi phakathi kwemthetho sebesenza intando sebesichaya sebesethusela bethunywa ngabadala bethunywa ngabakhokheli belizwe so akutsho lutho lokho umbuso lo kamnumzana Emmerson Mnangagwa uyazifananela lokamuye uRobert Mugabe undaba lezi ezokusebenza kwentatha lezindaba
ukuze ilizwe lifike kuzinga lokuthi ilani njengentatheli zindaba selisuthiseka selisithi hayi ingempela sisebenza sikhululekile akula kuhlukuluzwa kuyini elingafuna ukubona kusenziwa
sifisa ukubona uhulumende ezikhipha endabeni lezi ezokusakaza ezikhipha ezimpephazi ezikhipha ezBC besebenze bezimele sifisa ukuthi efundise amapolice akhe amasocha akhe amaseyo ukuthi ehloniphe intatheli izindaba lomsebenzi waso sifisa njalo ukuthi evule ukusakaza elizweni evumele wonke olemali olemtshina yokusakaza ezisakazile ngihluleka sezehlulekile ukuthi lathi sithuthuke elizweni ehloniphe njalo amalungelo ethu ngoba esibona ukuthi abantu abaningi ikakhulu izisebenzi zakhe azibona ingane intatheli izindaba azilandaba la kodwa zingakwazi ukuthi hayi ukuthi kube lokuthuthuka yithi esiyabe sifuqa lathi sibhala ukuthi lizwe liyephambili
uLeo Monende ukhokhela inhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalists Association. Ibandla lezanu PF lithi lithola amalunga amatsha amanengi abesifazana abasakhulayo abayizicwicwi akala ngokuthi ngama slay queens ngesingisi ngenxa yenhlelo zaleli bandla lokhu kuvezwe umnumzana Joseph Chuma. Lanxa engaba bethanga ngamagama abanye osazikwayo asebephumele egcikeni besithi basekela iZANU PF kobulawayo ngomculi uSandra Ndebele kanye lonkosazana Sipho Masibuko owayeyimodeli njalo oqeqesha amantombazana kulumsebenzi. Nango uChuma exoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7.
Usekelo lukhula ngendlela emangalisayo. I was also pleasantly shocked simile ukuthi so abantu abangaka abadingi kangaka asifuna ukujoyina ibandla lezanto including even women, you know, the kind of women abana esingabathi ngama slay queens abana ongewacabanga ukuthi they want to be associated with politics and stuff like that, babuya in numbers in droves. They are really coming up. We're seeing young businessmen coming up in numbers and droves. We're seeing ordinary citizens coming up in numbers and droves. So definitely it's exciting and it's something that I was like, wow, you know, and it's a good thing, it's a good feeling. God, abantu bayashukuma sibili bayabuya bafuna ujoin iZANU PF ngoba abanye yabona into le eZANU PF it's about ukuthi wena ungakhipha that blanket of hatred esigcwele abantu abaningi ebusweni ugcina ungaboni into eyiyeli iqiniso. There's a lot of development happening being caused by this government of ubaba uEdim Nangagwa. A lot.
Ungasinika umzekeliso wenhlelo lezi ukuthi ziqhutshwa nguhulumende ezingabe zikhanga abantu.
For example, kangena the perennial issue eGwayisha ngani, which was mooted in 1912 by the white men. It was never achieved. Come ubaba uMgabe's time, it was never achieved. But look at where it is right now. Just in these 3 years, ubaba uMlangagwa engena ofisini, it's so much advanced. And into leyana, can you imagine the green belt it will create from Shangani and Gwayiko nangani coming all the way up to Bulawayo, amanzi azabe sekhona kobulawayo lapha ngoba ukuthi industry vuke, you must know that ngamanzi. Ama-companies amaningi, the reason why they've closed down is because there's no water and there's no electricity. So once that Gwayisha ngani dam solves the issue of water, can you imagine the resuscitation of industry? And can you imagine the farming opportunities ezenzakala kubheltwelana coming from Shangani kuya all the way so much irrigation. So we are going to have food security, which is another important issue in any economical sector. Vision 2030 will now be easy to achieve. Once we have food security, once we have got enough water, and then once we have got electricity, look at Iwange, that expansion is almost done now as well. So we'll end up having a situation where Silama gets that we need enough and end up having surplus. Look at the roads. They are being done. Most of the roads are actually being repaired as we speak right now. All these are wonderful things, and people that really open eyes and without Uba Lomona, Ukangere, we are born a progress die. Abandaba, Bazama, Ukona, Yega, Kurumba, Kurumba, Bonaparte, Umsevens, we are Wenza, we are Zama, and these things are exciting and easy as in this is even now, Untanga, Abundai, but Abandaba in the Wenza, Kayanda, it makes sense, and that's why they are joining.
Umnumzana Joseph Chuma, Lilunga, Lezano, PF. Ubeqoxa le Studio 7 ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthatha izimota ezatshiywa ngumuyi umnumzana Genius Ginimbi kaDungure ezibalisa iLamborghini leRolls Royce ngoba engazibhatalelanga imithelo ngemfanelo kuZimra ekuzingeniseni elizweni. Isayithi ithi uZulu usekela umkhankaso oqhutshwa ngamalunga ePhalamende okuthi uhulumende esule umthelo we-$50 afuna ukuhlawulisa abantu abalabo makhalekhukhwini. Sogu iskati, sembigo ye, no.
Hello, Studio 7. Mpena pezi shoko, wangi. Kwenjani kona hapo, ima zene, peche ya hapo. Tina hapa, utu wa upi, ama zizuru galini, imari aitola kari. Afele, akula nto, noma, utu nje kamba. Kwenke, kukuma kusia opposite direction. No. I want to see some men a man long. I want to go voting in clinics. I can allow to go with the children manga in Scatiswank. I know.
Ivuka njani balaleli be Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu eTswana eFrancis Town. Ithi kunjani lapha elikhona ngaphi ilanga liyachisa sazi lonyaka ukuthi kanti uNkulunkulu silahlile yini izulu kasiliboni ekhaya lapha ezalwa khona emalungu elupane. Ivusa umama kunanhlanhla kumachivuvu. Ivuse lo nkosikazi wami uMampofana, ivuse lo mdala wami uNkomo uRJ, ivuse lo mdala usathulana uNdivula uAfrika Chuma, ivuse lo maluma uPaul Ngwenya oyinyanga, ivuse lo mza wami uJabulani Ngwenya uthanda utshwala. Ithi livuswa ngihlahla wemalungu owakumatshivovo khona phana koncuve. Ithi ngiyabonga ngegama lenkosi uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke. Amen.
Yeah, kuStudio 7 ngiyabingelela kubasakazi nakubalaleli. Ngithi nansi indaba kaDisemba iphitiphiti bazali ekubeni ekhaya vele siludubo dubo lwakithi lolo asazi ukuthi lungenziwa njani bazali. Ivoti asazi ukuthi ivoti iyasebenza izosisebenzela na ngoba nabana abantu ngathi ngompeta nje when comes kulezi zinto zamavoti ungathole ukuthi sebeqedile vele bona ngamavoti ka-2023. Izali ifuna ukuthi nawo la abantu esithi besimele nabo bahlakaniphe nangithi abanye bavele kade basebenza naye izali so kufuze ukuthi behlakaniphe njalo imajorithi ngapha ngaphandle kwelizwe abantu njalo angeke basuke ngapha bechiya imisebenzi bebhalisele ukuvota phela yonke le minyaka sidla ngapha eMzansi. So, uchiya lapho siyabhalisela ukuvota futhi khona ngale.
Ay, sin stress futhi. Sin stress njalo abantu sofuza ukuthi isikhathi sokuvota bekade futhi bekwele ekhaya bevota. Ambona ukuthi kungakwaniswa abantu abangaki khona lokho. Ambona mina wami umbono bekuyikuthi khona na angazibona laba abahola abasiphethe ukuthi kukhona yini abangasizamela khona ukuthi abantu kube lula ukuthi bekwazi ukuyabhalisa emakhaya, bekwazi ukuyabhalisa okanye kube nama-polling station khonapha nephedini, abantu befike bebhalise kwambana bejike bebuye emsebenzini, ngoba ngapha yikho lapho esidla khona phela. Siyabonga uba ngiqophile lo eThembisa.
Nani bantu abadala bantu abahle shuwa, siyalibonga kakhulu uhlelo lwenzayo, umsebenzi elwenzayo uphiwa uNkulunkulu shuwa. Lina elikhulumayo kustudio 7, mina engikhulumayo uNcube Max, ngiphuma ayo lecholojo, nzalele lecholojo. Ngibonga shuwa inamba zenu isithethekeli nankwa endani katate gulo umsigana. Ngiyabonga kakhulu umsebenzi elwenzayo, uNkulunkulu angani ngaliphathise ligcine insuku zenu ziyande. Siyazisizwa into eziningi ezijeneyo kusa kwamalanga suku zonke ngo-past 8 sihlangana lohlelo lenu lisitshela izindaba ezikhona elizweni ngamazwi ngamazwi ajiyeneyo. Sibonga kakhulu, siyezwa sibile izindaba zamazwe ukuthi ilizwe ngelizwe kuphilwa njani. Kakhulukela iZimbabwe yilo lokuqala, lilendlala luloduwa lilamali ligcwele ubuyanga. Asikwazi shuwa ukuthi tungamile inkomo ukuthi shuwa lokhu sizaphephela ngapi. Asikwazi izihlobo zethu labangane bafike bachiya kunjalo singazi ukuthi kuzaze kulunge nini. So hayi, ngithe ndikhulumise shuwa lapho elihlala khona uNkulunkulu belani, lapho elilala khona uNkulunkulu belani, elibusise lanini lanini kuze kube phakade. Amen. Ngiyabonga kakhulu tungami inkomo ukubonga kwimisela abanye bona abesebenza labo wonke ethi into engabakhulumisa. Inkosi ibabusise.
Enda ndikorumeli sabasakazi bothe ba Studio 7 nabalaleli bothe ndithi prepani ngaye COVID ikubulaya vathu. Zwino ndithi pangane zimaski na social distancing, shumise na sanitizer ikubulaya COVID. Ndikori apa ndikorelela vathu vamathepelelendi vakutshiswa uvava na vathu vambuso ngaye party ya ZANU-PF ikubulaya shango. And ikubulaya shango zwino khoyo Obed Mpofu ndi muthu wexindebeleni zwino ukudyela vathu Brazi, vathu vaxindeveleni ikudyela ngamuthu vaxindeveleni Brazi. Zwino vathu vaxindeveleni vatyise gayi vakudyela zwithu zothe zaxindeveleni. Bulawayo vo dyiya kudala vathu vaxoneni, Paybridge vo dyiya kudala vathu vaxoneni, na gayi na gayi wange na gayi na gayi vo dyena. Zwino ritshise hani vathu vo rina, rikutshisa kuvava na mavhenda akutshisa kuvava na vasuthu akutshisa kuvava, ritshise hani shango shangoni ra vo rina. Ndikombela imeseji iye phanda veyife nabone pokemuhadi naye othathiwa asafari na ufana na mti. Hey, voice message ndikombera ripare vasakazi ba Studio 7 ndikombera nda
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi umthethwandaba weMelika wethule isinqumo esivimba umlayo kamongameli Joe Biden obamba izisebenzi zikahulumende wakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. I-AP yona ithi kulezibotshwa ezingamatshumi phose amane 38 ezifele engozini yomlilo kwelinye ijele esigabeni seGitega kwele Burundi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden ukhulume lomkhokheli wele Russia umnumzana Vladimir Putin okwamahola amabili izolo, wamxwayisa ukuthi engalokothi athumele amabutho akhe ukuyangena ngodlame kwele Ukraine. Umbiko wethulwe isigodlo sika Biden iWhite House uthe uBiden uxwayise uPutin ukuthi engavele enze lokho iMelika labangane bayo baza kwethesa eleRussia izijeziso zenotho baphinde bathathe amanyathelo angavezwanga. Ukukhulumisana phakathi kwababili laba kuza ngesikhathi kulembiko ethi uPutin uqoqa ukuthumela amabutho akhe ukuyahluthuna eleUkraine alenze ingxenye yeRussia. Umsakazo wakwele Russia weRT wona ubike ukuthi uPutin utshele uBiden ukuthi akumelanga umanyano weNATO uthumele izikhali emazweni angcelelane leRussia afana layo iUkraine. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin kodwa ubengakhulumi loPutin, ubekhuluma labangani beMelika, ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well, ngesiNgisi sisho kanjalo. Usuka akhulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakale engumuntu omelana leRussia leChina kanjalo. Le Iran kuba yinto nje siyajwayelekayo yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Sikhuluma nje iRussia iphansi kwezijeziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin simbone ededa alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine?
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyikuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO. Umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization, ngokuba yinto ebangwayo yona leyo i-expansion ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo ngale komngcele sekule NATO ayisozi kwamukele khona lokho, kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ibe leyoncedo ibe lalapha engadluleli khona ukuze kube le world peace. Kakunceda ukuthi u-expande ucine usugqagqele iRussia kuyenze ize icine ithatha amanyathelo ayingozi angacina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyikuthi sekulengozi ngempela iRussia eyibonayo yokuthi ku-national security yayo sekulengozi enkulu iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngiboni ukuthi ile njongo yokuhlasela iUkraine bona sengathi kuyingxoxo nje ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina kubangela impi phakathi kwamazwe omabili, ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yi-nuclear, ayiMelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amaningi ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa labangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezenuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le Third World War. Kangiboni isenzeka ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi cine iyimpi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Nethemba ke baza bekhuluma besethuselana beseza zonke lezi yazinto, kodwa ngeke baze bafike esibangeni sokuthi baye empini. Baza bebelokhu bevikana ngoba kuqakathekile kubo bobabili lasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe. siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abedlula 4,031 belo mkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla leZANU-PF lithi lithola usekelo kwabantsha abagoqela abesifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.